Thina njengabantu abaphila ngokuzisebenza sikwamukela ngenjabulo kakhulu ukuthi izikhathi zokusebenza seziqhelisiwe. Sikwamukela njengenyathelo elihle kakhulu elizakwenza ukuthi liqhelise amathuba ethu ukuthi senelise kuselela izimuli zethu. Impilo ibisinzima kakhulu kankomo. Akuzisiseki vele ukuthi abantu bese bephila njani ngoba indaba yokuselela izimuli kayivumi ukuthi abantu bahlale bekulockdown okwesikhathi eside esinjengalesi ikakhulu kungazange futhi kube lokunye abakuphiwayo njengosekelo okunjengalokho okwathiwa khona i-cushioning allowance kungazange kube khona njalo sinanzelele futhi ukuthi abantu abaphila ngokuzisebenza ngabantu iningi labo abadla abakutholileyo ngelanga ngalinye ngalinye so nxa abantu bevalelwe amahola okusebenza suka kube nzima kakhulu
njengoba ilizwe selivulwa ngalindlela babandlovu ubona ngani kuyini okumele kwenziwe ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwalomkhuhlane
kumele ukuthi izona eziziqondiso zabezempila kahle ezokuthi abantu basebenze behlukene kule mkhandlo kakhulu yona lokuthiwa khona i-physical distancing sithi thina akuvulwe ke amabhizinisi kodwa ke kulandelwa iziqondiso zonezo ezabezempila kahle kanye le-World Health Organization lokho kasixabani lakho sivumelana lakho ngoba kuza kwenza ukuthi igcikwane leli silinyathezele kumbe silenqabele ukuthi limemetheke siyakunanzelela ukuthi kuqakathekile kakhulu khonokho kanti njalo le ndaba yokugqoka ama-mask indaba yokucheck ama-temperatures indaba yokusanitizer indaba yokuthi abantu sigeze izandla njalo nje sikubona ukuthi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu baqhubeke bekwenza lanxa uhulumende sevula ama-business siyakusekela kakhulu ukuthi singaze saxegisa amanyathelo besivele siwathatha ukuthi sivikele ukumemetheka kwaleli gcikwane.